kuzaphathisa abantu nga kuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane ke sesingathi ukuthi ngakuyi first dose kusho ukuthi abantu abangu 2 million bazahlatshwa ke emalangeni abuyayo khonkana ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesi ukuthi hayi usungumlilo othathe umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuyesabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwa umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela sibe sesithi thina i 2 million kayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye nani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku 4 million injongo kuyikuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela lemaphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo so sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungena emaphandleni wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe lemadolobheni abantu kabahlatshwe ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-herd immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumende ubisa ngobuningi
kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende
esingakujwe ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa kathe siyakwazi ukuthi kobulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-city wall sihambeni konke kosebusile Country Park zonke indawo zozane ezilotshweyo phansi asisukumeni ngobuningi bethu siyehlaba sibe sesithi ke thina abantu sebebanengi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abazisebenza ama-vendors so uhulumende kaphangise futhi alethe imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi ngoba umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu abantu bebesukumile sibili izolo lakuthange bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lumuthi ngangazilo venda yini kuhamba njani so sikhuthaza ukuthi uhulumende siyakubonga ukuthi vendors uhlawanika i-priority ngoba yiba abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumente ezikhona kobulawayo kungami kobulawayo kuphela kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.